yinto yemvelo kodwa asiyonto evunyelwayo. Ama-British maningi, ama-Germany maningi, ama-Juda, ama-Israeli maningi abale dual citizenship. Kodwa umthetho oye-America wona vele uyasho ukuthi uma uthathe i-citizenship kumele u-renounce, uwekele i-citizenship yelinye ilizwe oyaku-citizen yalo. Kodwa into yemvelo ukuba abaningi abakwenzi khonokho. And uhulumende laye kasiyonto ayigijimisayo kakhulu ngaphandle kokuthi umuntu besethengisa ilizwe, yikho lapho umuntu agcine esengena emanyaleni.
Nxa sikhuluma ngemithetho yeZimbabwe, uyakwazi ukuthi ukuhamba njani nxa ukuthi ufuna ukuyithola leyo nto okuthiwa yi-dual citizenship?
Angithi vele thina vele ama-citizen asila concern of ukuthi siluze i-citizenship, vele sazalelwa khona singama-citizen. Njalo umthetho wethu weZimbabwe kathi sangithi uyavuma ukuthi sibe le-dual citizenship kukhona ku-constitution khonokho.
Kuthiwa kulabantu abaningi asefuna ukuthi bakwenze khonokho. Kambe ungathi wena abakujahile kwini njalo kungabe kulunge kangakanani ukuthi bakwenze khonokho?
Phela uyabona Dube, abantu bakithi bagcwele indawo zonke, you know, sasabalala sangena amazwe. Abaningi lapho esikhona sekusekhaya, abanye sesilabantwana sizele lapho esikhona, abanye balama-business balama-interest. Ngakho kuba nzima ukuthi uphonge ufulathela uthi lapha kayisikho ekhaya. Abanye bafike bebafitshane sebeze bakhula, ilizwe lakithi lichitha abantu abaningi. Ngakho kungaba nzima ukuthi uphonge ukuthi lapho kade ugcinakele khona ususithi kayisikho ekhaya, khona wena kade ucathisa ikhanda wathola ukuphila kahle.
Kodwa khona ukuba isizalwane seZimbabwe kungabe kungalethelani umuntu ohlala eMelika ongoweZimbabwe?
Kanti angithi lapho kulenkaba yakho yikho lapho okulenkaba yakho khona, lapho vela khona yikho kini. Uma ucabanga ubufitshane bakho, ucabanga usesengumfanyana ogijima izindledlana, ucabanga khona kini. Imkhumbulo konke okwaziyo kwenzakala was shaped khona, umbono wakho uvela khona loba lapho khona. So awungeke watsho ukuthi kunganilethelani, ekhaya ngusekhaya. Ngoba lapho uhlezi khona uba lo mkhumbulo ende isikhathi esiningi ukhumbula ekhaya.
Ye, kodwa ngokuzwa kwakho baningi kangakanani abantu abahlala eMelika abafuna ukuthi ngabazuza-ke izithuba zeZimbabwe kuloko kwama-passport okunjalo?
Vele baningi. Abaningi abekhaya into abawaridi ngayo kuba uhulumende wangapha engabenzani. Ngoba okwekhaya abantu abaningi bakubona vele, I mean, ungathi uvela kini kuthiwe kayisikho kini njani. Yena lo uyabe kutshele sithi kayisikho kini, wonke umuntu kwazithuku kini la ukwazi. Lokho phela sekusiba yi-human rights issue phela. Iniyazi ukuthi baningi abantu bakithi abalahlekelwa i-citizenship labo vele bona kungela eyinye kibo abayaziyo.